Ingxabangxoza ephakathi kwele Russia le Ukraine ilemvelo ende kakhulu evelela ku Soviet Union. Kodwa ke okukhona ukuthi uPutin uvele ngumuntu othanda impi. Ulezimpi eziningi, ezinye Georgia, ezinye Latvia, ezinye ngapi. Yena uyafaka izikhali zakhe eze Russia e-Ukraine ngoba ufuna ukuthi abe ngumuntu o-controller kumbe ophethe emngceleni imngceleliyana eqonda le-Baltic Sea. Kodwa uBiden akakwanisi ukuthi afake izikhali zakhe ngoba ufanele asebenzelane le-NATO loba angaze anike izikhali e-Ukraine. Okukhona ukuthi sokufanele kukhulunyiswane kathi sixoxisane. Kodwa njengokubona kwami, nxa uBiden efuna ukuthi avikele i-Ukraine, okuba ilokhu ekhuluma lokhana akusancedi lutho ngoba ujaha lo uPutin sevame siqonde khona ukufaka amabutho akhe e-Ukraine. Mina ngibona ngathi amabutho e-America kahle angene e-Ukraine, bahle bangene le-NATO. Hatshi lokhu akutshoyo ukuthi bazanikeza izikhali i-Ukraine. Lokhu akusezi kusebenze lutho ngoba yikho abakwenzayo laphana uPutin wasethatha i-Donetsk.
Lokhu-ke ngwenya okwezithetho ze-NATO kungasebenza yini xa sikhangele ilizwe le-Russia ngokuma kwalo lo Putin ngokwakhe sibi?
Izijeziso ezikhulunywa nguBiden, izijeziso eziqondane kulamakhampani amakhulu e-Russia, alamabhizinisi e-America, e-Europe. Ngizanika umzekeliso e-Gazprom. I-Gazprom singathi yikhampani esupplya igas i-Europe yonke, ikhampani enkulu kakhulu. Khona ababukeli bebhora baye bayibone nje ibhaliwe ukuthi Gazprom. Impompi zayo ezinjengeferuka ziyedlula khona e-Ukraine zisiya e-Europe. Kutsho ukuthi nxa i-America iqonde ukuthi ifake izijeso ezinkulu kakhulu, bayakwanisa ukuthi bathika bavale i-Ukraine, kayivale impompi ezegasi lezana eziya e-Europe. Ezinye izijeso ziningi ngoba kulamakhampani amakhulu abanjengabo Microsoft o-Facebook o-Google o-IBM, amakhampani amakhulu e-America ase-Russia, bayakwanisa ukuthi bathi kasavunyezwa.